Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 29 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labatholakala belegciwane leli kulelo lizwe.
Isinqumo esithethwe uhulumende wawele South Africa angiboni ububi baso ngoba abantu bese bezenzela umathanda.
Ibandla le-MDCT likhanya selidabukene phakathi kulandela ukhetho lapho okuqhamuke udlakela eHarare ngesonto.
Mpepetwa ukhetho luhambe kuhle, sesidlule ekhethweni, sesilo president wethu okhethiweyo yi-Extraordinary Congress ubaba uDouglas Bunzora.
Lamuhla sigqiba ingxoxo leqembu lomdumo werumba elemasendu boys.
Iqembu lemasendu boys liqembu lomculo, iqembu lasesikhalangeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labantu abatholakala legciwane leli kulelo lizwe. Esethula amazwi akhe izolo ebusuku, umnumzana Ramaphosa uthe izinga lokulimuka leligcikwane selikhuphuke livela kusigaba sesibili laya kuzinga lesithathu level 3 ngesiNgisi. Lokhu kutsho ukuthi imigoqo efana le-curfew isizengezelelwa isikhathi kungatshaya ihola lika-9 ntambama kusiyafika u-6 ekuseni akusaphunywa ezindlini. Indawo zokunatha utshwala lokudla sezivalwa ngehola lika-8 ntambama. Njalo utshwala aluswe ukuthengiswa ema-bottle store. Waphinda wakhuluma leminye imigoqo eminenginengi. URamaphosa uqambe indawo ezimbalwa athi yizo ezigcwele igciwane le-coronavirus ezibalisa i-Eastern Cape, KwaZulu-Natal, le-Johannesburg phakathi kwezinye. Sixoxele intatheli izindaba esebenzela kwele South Africa umnumzana Mxolisi Ncube.
Isinqumo esithethwe nguhulumende wawele South Africa angiboni ububi baso ngoba abantu bese bezenzela umathanda. Abantu bebephiwe imigomo lemibandela yokuvunyelwa ukuthi batshakale, bagcwale yonke indawo, bakholise isikhathi sekhefi kakhulu. Kodwa ngenxa yokuthi abantu abasawulandelanga umthetho, abantu bese bezihambela nje mahlayana mahlayana bengagqokanga ama-mask, abantu sebenatha utshwala ezitaradeni, sebezijabulela yonke indawo, abantu sebehamba emasontweni, amanani la abaphiwayo ukuthi kumele abantu bangedluli inani elithile bebengasela ndaba lakho. Abanye betshona bedlala emapakini, bedlala amabhola, abanye ngabadlala kuzinto eziningi ezihlukeneyo. Kungakho uhulumende la ekubone sokubalulekile ukuthi ukuze asizindise impilo zabantu kufanele abuye futhi njalo afake imigoqweni leyana ebivele ikhona, ngoba abantu kukhanya bona bebodwa behlulekile ukuzibamba.
Sike sezwa ukubana kulo hlobo lwegciwane le-coronavirus khona ngapho e-South Africa igciwane lakhona lingani lilobukhali. Ungasitshela ukuthi kukhona yini osuke wakuzwa ngalokhu?
Uhlobo lolu olutsha lwe-coronavirus okuthiwa lubukhali, yebo sengizwile ngalo, kodwa ngingabe ngihamba amanga nxa ngathi mina ukhona umuntu engimaziyo osethe wabanja yilo kumbe osethe wabulawa yilo. Kodwa lokho akutsho ukuthi lungabe luluhlobo olungekhoyo, kumbe ngithi mina amanani alo angabe phansi. Kungakho lathi siphile siphakathi kokwethuka nje, ngoba asazi ukuthi kusasa kuzobamba bani.
Ngamafitshane ungathini wena ngomumo okhona ikakhulu sikhangela ubana leso isikhathi abantu abandiswe ukubuthana bejabulela umnyaka omutsha ozayo.
Uhulumende usechaye umthetho wathi yena ukuze umkhuhlane ungaqhubeki umemetheka, ukuze abantu bangaqhubeki bebanjwayile umkhuhlane, ukuze abantu bangaqhubeki besifa, kufanele ukuthi sibuyele ku level 3 we lockdown. Kungakho abantu kufanele ukuthi balalele lokho okukhulunywe nguhulumende, ngoba uhulumende usuka ehlanganise izinto eziningi ezehlukeneyo ezizo ezimtshengisa ukuthi lokho kusokufanele kwenzakale ngoba abantu bebengalaleli. Kungakho abantu bangagijimisi kakhulu ukuthi kulesikhathi sekhefu njalo bafuna ukujabulela umnyaka omusha. Amakhefu maningi asazofika.
Umnumzana Mxolisi Ncube intatheli zindaba bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Kunjalo nje, ugatsha lukahulumende weZimbabwe olwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abahlanu ababulewe yiCOVID-19 izolo. Ababhubhileyo laba, oyedwa ngowakobulawayo, kuthi izigaba ezithi Manicaland, Mashonaland West, Harare leMaswingo zibe lomuntu oyedwa ngasigaba obhubhileyo. Abatholakale belegciwane le-coronavirus ngabangamachumi ayisikhombisa lanye 71.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla sihlolisisa ukudibane labatsha kulumnyaka. Sikhangela indaba zemfundo, ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu lokunye. Liwubone njani umnyaka ka-2020? Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
So sibasobala ukuthi bandla le-MDCT selidabukene phakathi kulandela umhlangano we-Congress owenziwe eHarare ngesonto, lapho okukhethwe umnumzana Douglas Monzora, kodwa abanye ayencintisana labo. Unkosazana Thokozani Khuphe labo umnumzana Morgan Komichi lo Elias Mutsuri basuka emhlanganweni lo ungakapheli besithi kulokuqilibezela. Abathathu laba bakhanya sebebambene, kwasala uMonzora yedwa kodwa esenguye othiwa wakhethwa emhlanganweni lo. Ukhuphe ubikwa esithi uzakhweza lolu daba emthethwandaba. Njalo ukhangelelwe ukwenza umhlangano lentathele zindaba lamhlanje. Sixoxele siphathamandla sebandlaleli umnumzana Dan Moyo okuceleli khokhelwa ngunkosazana Khuphe ukuze sizwe ukuthi bona bathini.
Engakusho ukuthi uDr. Khuphe uluthathile unyathelo khona izolo kusenzakala konke lokhu ukucibilezela ade usenziwa ngu-Secretary General uMonzora eletha abantu abangekho bengabangaso ma-delegates ka-2014 structure. Uye wayistopa i-Congress uMadam Khuphe maye bona lokhu kusenzakala and wasuspenda uMabhalane uDouglas Monzora ukuthi angasabi the anything to do ngento zomhlangano until kwenzakwe i-investigation, kube le disciplinary hearing. Ngoba into ayenzileyo akusikho indlela i-MDCT esebenza ngakhona, and ngakho umphakathi wonke kufanele abekwazi ukuthi uMadam Khuphe kasoze ayekele iphathi ibulawa ngendlela enjalo. Ngoba i-MDCT iphathi yemthetho, iphathi elandela i-constitution, and into eyenzakale izolo ayivumelekile ngisho kancinci ku-constitution yethu ukuthi umuntu angazama ukuqibilezela akhiphe amabizo abantu kuvoters roll, afake abantu bakhe abalethileyo yena abangasiwo amalunga ephathi yethu, abangasiwo ama-delegates.
Manje asisoze sibone sekusiba lelinye na icele le-MDC.
Ma kuyukuthi abantu bafuna ukungalandeli i-constitution yethu, bafuna ukwenza okwabo, okwabo mathanda. Thina okwasenza sajoyina i-MDCT kwakuyi-constitution yayo, the way i-constitution ebeka khona sobala ukuthi imithetho yayo imi kanje and le nhloso yayo yokulwisa umbuso ukukhulula abantu bezimbabwe, ukunikeza abantu impilo engcono. So ma kuyukuthi kukhona bona ababona ukuthi bangakwenza ngenye indlela ngaphandle kwe-constitution, asingeke sibamise ngoba lungelo lawo. Thina sithi utshintsho esiludinga eZimbabwe angeke lufane lalolu esifuna ukulutshintsha esithi ngolwezano ukuthi into ziyarigwa, ama-election ayarigwa, and njalo kule corruption lobugebenga, lobugelekeqe. Thina njenge-MDC DC sizama ukwakha iZimbabwe entsha ehlonipha umthetho. So abangafuna ukuthi basebenzisane la ngoba bona bebona ungathi balendlela ezingcono ezokuthi bangathuthukisa isizwe sethu asingeke sibamise. Kodwa abantu bona ngokwabo bazobona ukuthi iqiniso lingakuphi ngoba uDouglas Monzora enjiyana wetheswe icala lokutshontsha imali zomhlangano obemele setshenziswe kuCongress. Wazisebenzisa ukuletha abakhe abantu abangekho kuvoters roll. So uma kuyukuthi bafuna ukumlandela bona labo bazayenza abangakwenza, thina sithi siyiphathi yomthetho. Kodwa uma ifuna ukuthi sisebenzisane adisipline njengayo wonke umuntu ophazamisayo kumhlangano wethu kubuye naye.
Umnumzana Dan Moyo lilunga lebandla le-MDCT esekela unkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sixoxele isikhulumeli sikaMnumzana Monzora, uMnumzana Witness Dube, ukuze sizwe ukuthi bona bathini.
Mphephetha, ukhetho luhambe kuhle, sesidlule ekhethweni, sesilo president wethu okhethiweyo yi-Extraordinary Congress, ubaba uDouglas Monzora. Ngakho ke iparty iyaqhubekela phambili ngolwesithathu kuyabe kule standing committee. Njalo kuzalandela ezinye inhlelo ezeNational Council ekuqaleni kukaJanuary ngokukhuluma kukapresident ukwenzela ukuthi siqedise umsebenzi we-Extraordinary Congress. Iyakwazi ukuthi National Council iye-adopta izinto ze-National Congress eqedisa konke okwe-National Congress, so izaba khona ekuqaliseni kukaJanuary. Okuza kwenzakala kathesi ukuthi ibandla liyasebenza liyaphambili, okwe-Congress Supreme Court judgment sesigcwalisile konke okufunekayo. Laba bathi kakwenzakalanga lutho angazi kumbe bangakwanisa ukuthi bayenze i-Extraordinary Congress ilanga likamhla ka-31 lingakabi khona. Kodwa okukhona manje bonke abathi ukhetho kaluhambanga kuhle kumele kuyazakale nje ukuthi ngabantu abasebevukela obukhokeli bo-MDCT obukhethwe ngabantu e-Congress.
Manje ngokubona kwenu ayisikho ukuthi kuyagcina sokulamabandla amabili na?
Ukudabukana phakathi kwebandla kuba khona nxa kuyukuthi amalunga alelo bandla yiwo adabukene phakathi. Ibandla alidatshulwa ngabakhokeli, lidatshulwa ngabalandeli balo. Nxa ungakhangela ukuthi ubaba uDouglas Monzora uthole amavota ngu-883, ubusuqatanisa le 118 votes zikamamkhuphe, le 14 zikababa uMtsuri, le 9 zikababa uKomichi, utshengisele kubantu ubaba uMonzora uwine nge-86%. Khona lapho kuzo nalezo eziseleyo i-14% bakhona nje abaningi kakhulu phakathi kwaba bangavumelani lokwenzakile izweni, ngoba kusenzakala umsindo ibulawa besivotile nomama uKhuphe iwinile, kodwa siyakwazi ukuthi besilabo 30% senta kade besupporta khonapho iMatabele nje north noma uyathi sihamba 50-50. Siyakwazi ukuthi abaningi abaseze bakufune khonoko okungenzakala eMatabele south. Hayi, sidlile umbuthano iMatabele south ngobuningi bayo ibisupporta isekela ubaba uMonzora, kanti njalo amanye amaprovinces amaningi usekelo lwakhona nje belucacile.
UMnumzana Witness Dube isikhulumeli salo okuthiwa wakhethwa kuba ngumkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzaphathisa imuli zabantu abalichumi elilesitshiyagalombili 18 ababhubhe engozini yebhasi izolo emangweni osuka eHarare usiya eNyamabanda. Iningi lababhubhileyo ngabemuli ezimbili, eyakoChitimbe leyakoRusito. Iphephandaba leChronicle lithi sokulezidumbu eziningi kakhulu emoshari yempilo ezingathathwa izihlobo, ezinye sezifikise umnyaka wonke lokhu zingathathwanga.
isiphathamandla sesibhedlela lesi sitshele iphephandaba leChronicle ukuthi isibhedlela lesi sakhelwa ukugcina izidumbu ezilikhulu elilodwa 100 kuphela. Kodwa sikhuluma nje izidumbu ezikhona ziyedlula amakhulu amabili, 222. Okwamanje sengilethiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Lefuka njani kuStudio 7, mnegama lami Adolf Shaba. Sekwenzile amasela ngomunzuro. Thokozani Khupe, nawecabanga ukuthi akubambisana labo munzuro ozothola amandla le-backup ekumelana le-MDC Alliance. Ah, manje kuphelile ngaye njengoba eseluzile nje ku-Congress. Asazi ukuthi uzobuyela ukuba ngumbezisekela kumbe yaba yini asazi. Aleyani party leyana yenye party leya. Yes, sibe seyingxenye yayo from uphuma ihlukana ama-MDC esiba mabili kusiba MDCT, kodwa zange sayibone siphansi kwehlazo elifana naleli elenzakeleyo ubomonzora labokomichi la muzuri la uThokozani Khupe. Hhayi, ungazibuza ukuthi ngama-amateur kupolitics awukhanye ukuthi phambili kukuphi.
Salubonani basakazi beStudio 7. Ngiyabingelela namhlanje okhulumayo ngumalingo Phumela Upane. Msakazi, ngizwa ubuhlungu ikakhulu ngomama uMakhupe olokhe esekelana lamaphathi aloncindezelo elokhe engabo ukuthi laba bantu baloncindezelo olungakanani. Ngibuye ngibe lusizi kubantu bakithi abakomthwakazi abalokhe besasekelana namaphathi angakwazi ukuthi angakwazi ukuba accommodate, angakwazi ukuba hlonipha njengabantu basemathebeleleni. Kanti engizivuza khona ukuthi kanti abantu bakithi bathaphani kumaphathi afana nabo MDC namaphathi afana nabo ZANU. Kuyini okumnandi abakudlayo kuleyo ndawo? Kungani ma befuna ukukhokhela bavule noma amanye amaphathi ifu kunzima kubana babuye ku-MRP eyelwela amalungelo abantu bakomthwakazi? Bayekele ukuxotshana lamaphathi aseHarare. Amaphathi aseHarare asebenzela iHarare, awakwazi ukuyisebenzela emathebelelendi lemigrensi. Ngiyabonga msasazi.
Salubonani baphathi beStudio 7, ngiyalibingelela lonke. Mina ngumasibelo ngisecholojo. Mina kakhulu kakhulu ngikhuluma ngabantu bakithi ngapha emathebelelendi, ukuthi bakithi bantu bakithi bantu bakithi, kambe shuwa lifuna lize liyangiswe njengakhona okusokwenziwe kuMakhupe yini? Shuwa 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 kuhle yini khona okwenzakeleyo? Vulana amehlo libone bakithi, silamaphathi wethu lathi ngapha, nansi MRP asiyisapotenini ngoba ngiyakithi. Kulokuthi sibe siyuzwa ngabantu balempumalanga besiyuza, sibe sisetshenziswa shuwa. At the end of the day suyayangeka, suyangeka, and lathi siyayangeka ngoba umuntu wakithi. Asisupportenini amaphathi akithi loba kungasoze busa kula ndaba, kodwa siyakwazi ukuthi they have got interest in our affairs, le zinto zonke ezenzakala emathebelelendi kithi. Kathe sikunje i-MDC yona le bese bebiswa ama-councillors from Harare bebuya nga. Why? Angicela kubona abafuni vele ukuthi thina vele siphathe lutho. So please asishanane nini lakho lokho, sisupportenini ezethu iphathi ezingapha. Sure sishanane nini lakho, asivule namehlo sibone bakithi. Sebesithathele everything thina lapha emathebelelendi, sithathelwe bona baba saba even abakuzanu even abaku-MDC abethu abangapha emathebele bayenza akula, bazisuthisele zabo izisu kuphela, basetshenziswa kuphela bona, thina asigeyini lutho ngakho. So asishanane nini lakho lokho? Hayikhona ukuthi sibe silokhu silandelana la maphathwana la empumalanga angasoze sincede ngalutho. Asishanane nini lakho? Sikhangelwa kwethu loba kungasoze kusise ndawo, kodwa kungcono kulokuthi nana abantu bempumalanga bebekhwela besiya phezulu ngathi. Asishanane nini lakho lokho?
Yani balaleli baka Studio 7, mina ngikhuluma ngunkosikona Khupe, ngibuya e-Homestead. Ya, awuqala hayi siyayizwa sibili corona, hayi siyayizwa i corona sibili ukuthi hayi yamotha hayi yona okwenzakale iholide yolunzi ikorona yangathi baningi eZimbabwe. Hayi siyacela abantu shiwa bagqoka kahle amamaski, abavele babasagqoki sebegqoka ngaphansi kwesilevu lapha, kuthiwa ngigqoka imaski kodwa umuntu egqoka ngaphansi kwesilevu la uyabuvikela ikorona kwaphana. Hayi bantu akesihloniphanenini zonkeni, hayi akesihloniphanini, thina siyagqoka amamaski kodwa ayithe sesingenwa yikorona, lilalisangenwa yikorona sokungena thina sesigqoka amamaski, ngangcola athi singasagqoki imaski okunjalo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika, idale le-The House livotile izolo ebusuku lavumelana ukuthi abantu kumele baphiwe amadola azinkulungwane ezimbili 2000 phansi komthetho wokuvuselela umnotho owe-stimulus bill. Sokusele ukuthi idale le-Senate lona elilamalunga ebandla lama-Republicans amaningi lipasise lumthetho. Kodwa leli dale lila malunga amanengi angasoze avumelane lokupasisa lomthetho, lanxa umongameli Donald Trump evumelana labebandla lama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi ukungasayini lomthetho obekwenziwa ngo-Trump engaba ele njongo bani?
Ngiyambona sibili umnumzana uTrump, yena umuntu ongaqedakaliyo ukuthi kuyini akufunayo, kuyini angakufuniyo. Ukuthi khona eme amalanga lamahlanu ubengathi ufuna ukutshengisela nje ama-muscles akhe ukuthi usesekhona, ukhona, nguye ozibambileyo, nguye ongunkosi lapha esihlalweni. Ngokokuqala lokho. Okwesibili, ubezama ukuthi ethusele ngoba nxa ukhangela ama-Republicans amaningi abesengathi amchiya, laba kade bengavumelani lokuthi imali le iye phezulu, sesebenzisa-ke yona imali ukuthi abatshengisele, okunjengabomakhano ukuthi abatshengisele ukuthi ehe nguye lapha, kanisayini okuyibhili kwenu lokhu. Ukuthi alisayini, ngibona ngathi kulezinto eziningi ngoba ibhili lakhona akusikho ukuthi likhangelane lokuthi lisize abantu kuphela, likhangelane lohulumende lakho ukuthi uhulumende kungenziwa lokho kuthiwa i-shutdown kusukela namhla ngemande. So ngibona ngathi kube lokufuqa i-pressure enkulu ukuthi kasayini. Engxenye unkosikazi umtshelele ukuthi hayi sayina wena, sayina, wasesayina.
Siyabona ukubana ngesikhathi kukhulunyiswana ukuthi abantu bazaphiwa malini, yena uTrump lama-Republicans babesithi i-2000 iningi kakhulu. Kodwa sibone senguye ongani usefuna ukuthi abantu baphiwe yona leyo. Ungathini wena nxa ukhangela, ubesebenzisa yini udaba lwemali le ukuthi afeze injongo zakhe, kumbe ukuthi into kade yenza kade kuyisifiso sibili sokuthi abantu bayithole leyo mali?
Hayi, mina ngibona ngathi nxa ukhangela ngemali le kunezinto ezimbili futhi njengangaphezulu ngale ngeke ngakutsho. Into yokuqala okwemali le ukuthi laba ma-Republicans abebandla lakhe yibo ababesithi hayi inenge kakhulu, abantu baphiwa imali enenge kakhulu, akumelanga baphonge ukuphiwa i-stimulus lesi imali ephonge ukuphiwa nje. I-600 yona leyo ilungile, babevele besithi inenge kakhulu futhi ngenxa yokuthi sebengathi bayamvukela laba abayibaba ama-Republicans ama-senators la asengathi abamanengi amchiyayo eselandela uBiden.
Umnumzana Raphael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Lamuhla sigqiba ingxoxo yethu esiyenze lo Brutus Humbi wabo Ndebele, ilunga leqembu leMasendu Boys.
Lona iqembu leMasendu Boys lingobani?
Yeah, iqembu leMasendu Boys
liqembu lomculo, iqembu lasesikhalangeni, iqembu elisungulwe nguBrutus Mbiwabo Ndebele wakuMasendu, iqembu elisungulwe ngomnyaka ka-2005. Sinawo nje ama-albhamu, silawo aba-albhamu abaningi bayawazi esiwakhiphe ngaphambilini. Kodwa-ke sigcine ukukhipha i-albhamu ngathi 5 years ago elithi lona zinkulu, kodwa ke sikhona ingoma ezaziwayo ezifana nabushasha, manocha, onembeza, kusemhlabeni, ukubala nje ithanda. Sitholakala kucingo oluthi 073 25 81 323, okanye ku 084 422 97. Ungasifonela noma ungasithola kuWhatsApp ukuze sibone ukuthi ukuphi nendawo ungafinyeleleka kanjani ukuze uthole phela izingoma zethu noma amaculo wethu.
Licula lingaphi?
Iqembu leMasendu Boys licula lisezweni laseMzansi Afrika, eSouth Africa.
Cina ungavalelisa uZulu.
Ngibonge leli thuba emsakazi, ngibonge njalo nabalaleli balomsakazi omkhulu kangaka, engakushiyela abalandeli nabalaleli. Ngingathi mina asiziphatheni kahle njengoba sisazi ukuthi kunesifo lesi phela esingunda bamlonyeni, isifo i-coronavirus COVID-19, nasemgwaqweni njengoba kulikhefu elikhulu. Kumele siqaphele njalo silandele imithetho yomgwaqo, silandele njalo nama-protocols esiwanikezwa ngezizazi zemtholampilo. Ngibuye ngithi njalo sisiphatheni kahle kuwo konke esikwenzayo, kunembadalo. Ngibonge kakhulu, ngithi ke zhilikithi ziyabhavuma.
Kunabana ke wangu dihlethelo wendudo. Makabwena kwatsole
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labatholakala belegciwane leli kulelo lizwe. Ibandla le-MDCT likhanya selidabukene phakathi kulandela ukhetho lapho okuqhamuke udlakela eHarare ngesonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.